sukhangelele sifile ukuthi iVesa izakhweza amandla kagesi ngoba bazama ukuthi balandele i-rate e-dollar kodwa kuzayenza ukuthi abantu babe nobunzima obukhulu ngoba izimali zangikhona azisabheki uzabona njalo ukuthi uhulumende uthe uzafaka njalo i-2.5% uma sizowusizen sokushitho ukuthi abantu bengenamali njalo kuzabanga ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ngoba baye bengafanisa ukuthi bathenge amagesi ngendlela ababethenga ngayo.
Yona imbadalo yamagesi ikhwela esekhona yini kumbe lokho esilela njengakudala?
Amagesi okukhanya njengani asekhona impijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu kodwa asekhona amagesi impijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours yabe iyi-12 from the 10 hours bengelawo amagesi. So kukhanya njengani amagesi asekhona impijana kodwa asingathi thina i-situation siphenduke kunormal.
Inyathelo leli ubona libangela ukuthi iVesa ithole imali yokuthenga amagesi amaningi phandle kwelizwe yini?
Iyabe inzuzana kakhulu ngoba imali beyizuza ngama-$3 uze bayikhonvete into foreign currency uze bakwanise ukuthi bathenge amagesi angibona ukuthi iyenela imali yangikhona. Iyabe ilutshwane kakhulu kungasena nokuthi sebekhuphule imali yangkhona nge-20%.
Ubona mhlawumbe kuphathisa yini esingathi ngama-industries lokhu nxa kuyikuthi ithe yatholakala imali impela abakhona amagesi?
Wa amagesi engaba khona ama-industry engavuka njalo i-economy ingavuka kodwa ukhumbule njalo ukuthi ama-industries labasema-mines sebebhadala besebenzisa i-foreign currency kusukela inyanga yezinhlanu ezedluleyo. So abantu base-industry labo sebebhadala i-foreign currency ngabantu makhaza nje ababhadala khathesi ngamabhondi.